Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Donald Trump oyebandla lama Republicans ukhangelelwe ukugcotshwa kusasa ngomvulo ukuthi abe ngumongameli weMelika, njalo sizakuzwa umlando womsekeli wakhe uJD Vance.
J.D. Vance to be the next Vice President of the United States.
Kwezemidlalo lamuhla silosimba Rusiki, umdlali wenguqu owake waduma kakhulu ngokuthela ibhola emambuleni idlalela iqembu lenguqu eleBhoso ngeminyaka yama-90s.
Abafana bakathesi ibhola sebe abasalithathi serious. Thina zasilivukele ezigwagweni, sebe nemzimba exegayo, sebe thanda izinto ezimnandi nazo nalezi ezinathwayo ezingalunganga.
Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Oza kuba umsekeli kaMnumzana Donald Trump ozagcotshwa kusasa ngomvulo ukuba ngumongameli, uMnumzana J.D. Vance wazithuthukisa kumpilo eyayingaphakamanga kangako. Wakhulela edolobheni elalilamafemu angaphumeleli kakhulu esiqintini se-Ohio. Waya ekolitshini elilohlonzi olwe-Ivy League, njalo kukhangelelwe ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abasakhulayo kumlando weMelika. Lolu daba silethulelwa yintatheli zindaba ye-VOA uCaroline Presutti, lwatolikwa yiStudio 7. Lokhu kwenzakala uMnumzana J.D. Vance esanda ukukhethwa ukuba umsekeli kamongameli weMelika.
After the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump.
Ngemva kokuphindela kwezombusazwe ngokwezinga eliphezulu kumlando weMelika, sizaqhuba imvuselelo yezenotho engakaze ibonakale kumbali yaleli lizwe singaphansi kombuso kaMnumzana Donald Trump.
Izinga asekulo selikude nxa liqathaniswa lalapho avela khona. Isigaba seJackson eKentucky kulapho okungazalelwanga khona uMnumzana Vance, kodwa ukubiza njengekhaya lakhe.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt.
Ngize ngicele owayintombi yami ukuthi abe ngumkami. Ngathi kuye, Standwa, ngiza ngilesikwelete sekolishi lokufundela ukuba ligqwetha esingamadola ayinkulungwane lamachumi amabili, $120,000. Lendawo yamathuna entabeni ze-Eastern Kentucky.
Ugogo kaMnumzana Vance wayesaziwa ngokuthi ngumau mau.
He always came down here with Mamaw and she would bring him to the mountains to let him.
Wayehlezi esiza lapha lo mau mau, yena owayemleta ezintabeni ukuthi abone ukuthi impilo yakhona injani, njalo kusobala ukuthi wayithanda.
UMnumzana Vance wazalelwa edolobheni leMiddletown e-Ohio. Wakhuliswa ngugogo wakhe owayengathambanga, njalo wayevame ukufunga kokuphela nxa ekhuluma, futhi egcina imibhobho elithumi lasitshiyagalolunye 19 ekhokhiweyo endlini, esebenzisa isibongo somyeni kanina owayengasoyise esaziwa ngokuthi ngu-J.D. Hamel. Wanqoba kukhetho lwakhe lakuqala uMnumzana Vance. Ngokubhuqa wayengumsekeli kamkhokheli wezifundi eklasini yesikolo semfundo ephezulu eseMiddletown High School. Wangena kubutho wasephutsha izifundo zakhe ephumelele kakhulu ekolitshini le-Ohio State University. Wasesiya ekolitshini le-Yale lapho owazwanana lesinye isifundi uNkosazana Yusha Kelukuri owayeza kuba ngunkosikazi wakhe. Umnumzana Vance wazakala elizweni ngomfanekiso wakhe we-movie owaphumelelayo othi Hillbilly Elegy, ogxile kumpilo yezisebenzi zeMelika. Umlingisi okule umfanekiso ngumnumzana Glenn Close, owayelingisa ugogo kamnumzana Vance uMau Mau, owayengamphathanga ngesandla esibuthakathaka.
J.D. Vance, to be the next Vice President of the United
States. J.D. Vance, nguye oza kuba ngumsekeli kamongameli weMelika.
Ngokuxhaswa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, umnumzana J.D. Vance, owayengumfana weOhio njalo owayethanda iKentucky, wakhethwa ukuba ngusenator weOhio ngeminyaka emibili elandelayo.
But you got to decide you want to be somebody.
Kodwa wena kufanele uthathe isinqumo, ufuna ukuba umuntu kumbe hayi.
Umnumzana Trump wakhetha umnumzana Vance njengomsekeli wakhe, kodwa okwakuqala abasebenzanga kuhle ngoba umnumzana Vance wake wachothoza umnumzana Trump esithi kasomuntu amkhwabithayo. Khathesi njengomuntu osekhethiwe, izinqumo zikamnumzana Vance zifana xathu lezikamnumzana Trump. Ebuzwa ukuthi umnumzana Trump wanqotshwa kukhetho lomnyaka ka-2020.
No, I think there are serious problems in 2020. So did Donald
Hayi,
Trump lose
ngibona
the election?
Ukuthi kwakukhona okungalunganga ngo-2020. Ngakho ukuthi umnumzana Donald Trump wanqotshwa kukhetho, hayi asomazwi engingawasebenzisa mina.
Umnumzana Vance usekela impi eChina lemhlubulweni we-East Asia, kodwa kafuni ukuthi kube losizo olunikezwa abantu elizweni le-Ukraine lapho okule mpi khona. Njalo
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties.
UKamala Harris ngakwelinye icele uthi uyanakekela abantu makhaza abalimalayo lababhubhayo empini lezi, kodwa uyala ukunikeza ele Israel izikhali zokwenqabela lokhu.
Umnumzana Vance oleminyaka engamachumi amane uza kuba ngowesithathu oleminyaka ephansi nxa iqathaniswa labanye kumlando weMelika ukuba ngumsekeli kamongameli. Unkosikazi uSha Vance oligqwetha ongumka lowo oza kuba ngumsekeli kamongameli weleMelika olandelayo useza kuba ngowakuqala ovela emhlubulweni weningizimo yezwekazi le-Asia ukuba kulesi isimo. Intatheli izindaba ye-VOA u-Anita Powell uhlolisisa impilo yakhe kanye lokuthi ihlangana njani leyo myeni wakhe u-J.D. Vance kwezombusazwe ngalesi isikhathi elungiselela ukuya e-Washington. Kudaba olutolikwa nguTaboka Ncube we-Studio 7.
U-Usha Vance wazalelwa eCalifornia ngomnyaka ka-1986 njalo abazali bakhe babevela e-India. Uligqwetha elafunda eYale njalo wake wasebenza labahluleli be-Supreme Court ababili. Wahlangana lomkakhe esikolo samagqwetha njalo batshata ngomnyaka ka-2014 baba labantwana abathathu. Ukusukela ngesikhathi umkakhe ephiwa isikhundla somsekeli kamongameli ulokhu engakhulumi kakhulu.
It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance.
Ngizwa ngile njabulo enkulu ukulazisa umyeni wami njalo engumsekeli kamongameli weleMelika olandelayo, u-J.D. Vance.
Owake wasebenza lamakhosikazi abaholi beMelika eWhite House u-Anita McBride uthi umkamsekeli kamongameli ungumuntu oyisibonelo esihle kwabaningi.
The growing diversity of our country of people reaching levels in our politics and civil society in all aspects of society and leadership.
Ukukhula kokuhlukana kwabasezweni lethu kwabantu abafinyelela emazingeni aphezulu kwezombusazwe lakubukhokheli kwezinye inhlangothi kuyinto enhle kakhulu. Ulabantwana abancane oleminyaka emibili olemihlanu lole yisikhombisa, njalo ngibona sengathi kumele sibone ukuthi baya bijayela impilo yabo entsha. Zama ngamandla ukubavikela ikakhulu abaya esikolo ngoba lokhu kuyinguquko enkulu kakhulu.
Ukuthuthukiswa kukaVance kusikhatshana esedluleyo kuletha njalo inkulumo zabokuza. Wakhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump wafunga ukuthi uzamisa umthetho ovumela abantu ukuba izizalwane zeMelika ngoba bezalelwe kuleli. Owakhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump wafunga ukuthi uzamisa umthetho ovumela abantwana abazalwa ngabangela maphepha ukuthi babe izizalwane zeMelika. UTrump wathi uzakwenza ukuthi umthetho uguqulwe ukuze umntwana abe isizalwane nxa umzali oyedwa eyisizalwane kumbe lamaphepha amvumela ukuhlala eMelika okwempilo yakhe yonke.
Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
Sisiya phambili, abantwana babokuza abangela maphepha abazalelwa kuleli abasoze babe izizalwane zeMelika.
UVance ungena esikhundlani lesi kulokufuthelana kubasekeli bakaTrump ngodaba levisa yezisebenzi zohlonzi lwaphezulu e-H1B esetshenziswa kakhulu ngabantu abavela e-India. Laloba udaba lokuthi abazalele kuleli belabazali abangela maphepha bengabi izizalwane lukhangelelwe ukuba luzamiswa ngumthetho, abasola uTrump bathi lokhu kuza kuba nzima. Unkosikazi Vance eMelika kabhekwa njengomuntu omhlophe njalo umkakhe wavuma ukuthi lokhu kuludubo kwezinye izizalwane zeMelika.
Obviously she's not a white person and we've been accused attacked by some white supremacists over that.
Kumgceke ukuthi akakho mhlophe njalo sake sahlaselwa ngabantu ababona abamhlophe bengcono kulomuntu wonke. Kodwa uUsha ngiyamthanda, ungumama oqotho, uligqweda elikhaliphileyo njalo ngiyaziqhenya ngaye.
Esiqintini seVadluru e-India lapho avela khona, izakhamizi zithi zajabula kakhulu zibona omunye wazo ephumelela. Unkosikazi Vance ulandela ukholo lwesiHindu laloba umkakhe ngokholo lweRoma.
I'm feeling really happy and the villagers of Vadluru are also happy.
Ngizwa ngile njabulo enkulu njalo izakhamizi zeVadluru lazo zijabulile kakhulu. Singajabula kakhulu uUsha engaba ngumongameli ngomunye umnyaka.
Unkosikazi McBride ukhuthaze unkosikazi Vance ukuthi abheke kakhulu abantu bakhe.
She has a 2-year-old, a 5-year-old and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life.
Ulabantwana abancane oleminyaka emibili, olemihlanu, lole yisikhombisa njalo ngibona sengathi kumele sibone ukuthi bayayijayela impilo yabo entsha. Zama ngamandla ukubavikela ikakhulu abaya esikolo ngoba lokhu kuyinguquko enkulu kakhulu.
Uzangena esikhundleni lesi ngomvulo mhla ka 20 zibandlela. Udaba loluqoqwe intatheli zindaba ye VOA uAnita Paul lalethulela yimi udaba kaNcube owe Studio 7.
Nansi isaziso balale be Studio 7. Mvulo ntambama kusukela ngo 7 p.m. kusiyafika u 9 p.m. sizalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni weStudio 7 lasenkundleni yeFacebook, emakhasini ethu abalisa iVOA Ndebele, VOA Shona kanye neVOA Studio 7. Sizalethulela udaba lolu njalo ebulenjini kumawebsite ethu kumakheli alandelayo: voandebele.com, voashona.com www.voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo kuVOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole izindaba zethu ngokugcweleyo.
Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kaNcube. Namhlanje sixoxa loMnumzana Chris Fundirwa okhokhela izifundi eNUST. Sikhangela udaba lokugcotshwa kungamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, yena ozakuba egcotshwa emkhosini ozaqhutshwa ngomvulo ukusasa.
Simbuze ukuthi abatsha eZimbabwe kuyini abangakukhangelela kuhulumende kaMnumzana Trump ozangena kusasa.
Sinye sezifundo esizitholayo ekugcotshweni kukaTrump kweleMelika yikubana izifiso zikaZulu ziyanqoba nxa kuyikubana ama-elections a-free and fair. Okufunwa ngabantu yikho kumele kuye phambili. Ngoba nxa sikhangele emncintiswaneni weMelika, uTrump yena ubegxila ezifisweni zabantu. Abantu beMelika ngabantu abangasafuni ukuthi bephilisane labantu abazalwa kwabanye amazwe bebe bezophila kwele Melika. Besokusithi iqembu akade lwisana lalo lelo, beliliqembu ekade selithatha abantu abalendumela lizame ukuthi liconvince abantu ukubana bemvotele ngokusebenzisa abantu abalendumela, abantu abahlabelayo kumbe ngesikhiwo esibathi ama-celebrity. And nxa sikhangele sithole ukuthi lo bangazisebenzisa abantu abalendumela abafunwa ngabo, abathandwa ngabantu. As long as lokhu abakutshoyo kungayisikho okufunwa ngabantu, hayi, abantu abavoti. Abantu bavotela izifiso zabo bona.
Sibona umkhankaso kaTrump ukuthi ubugxile kakhulu kudaba lwabo ukuza lapha eMelika. Ubona sengathi ukungena kwakhe akusoze kuphazamise na ukungena kwezifundi ezivela emazweni athiyeneyo agoqela iZimbabwe, njengoba bekulezifundi ezinenye ezingena lapha eMelika zivela eZimbabwe. Ubona ngani lokho kungaqhuba njani ngesikhathi sombuso wakhe?
Thina esizalelwe phandle kweAmerica kubalisela thina beZimbabwe le-Africa at large, loba nje siwajabulela abantu beleMelika ngokubana batshintshe umongameli. Thina kithi ngapha sokusiba nzima ngoba asikatshintshi wethu umongameli. And iningi labatsha, iningi labafundi, iningi labantu abalesifiso sokubana betshintshe iZimbabwe ngabantu abagcina bethagethwa. Ngakho-ke abantu laba ngabagcina bebaleka besiyadinga asylum, besiyadinga imfundo, besiyadinga imisebenzi kwele Melika. On top of that, bathi nxa befika le kuyabesekungabantu abasapota impilo zezimuli zabo ezingapha eZimbabwe. So nxa kusokungena uTrump, so hayi, mbona sokusiba nzima sibili ukuthi impilo zethu ziphucuke from lapho esikhona sisiya phambili.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Chris Fundirwa okhokhela abatsha eNUST ephansi kwenhlanganiso yeZinasu. Besixoxa ngodaba lokugcotshwa kukamongameli weMelika okhangelelwe ukugcotshwa kusasa kungomvulo umnumzana Donald Trump. Ngokwesibili umnumzana Trump egcotshwa esiba ngumongameli ngemva kokuba ebe ngumongameli wagcotshwa ngomnyaka ka-2017, wasenqotshwa ngumnumzana Joe Biden onguye osezadedela umnumzana Trump kusasa. Umnumzana Fundirwa wekhuluma ngokukhangelelwe ngabatsha kuhulumende kamnumzana Trump. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo kuhlelo lwabatsha olivalelisayo ngotabo kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha liyenelisa ukuthi lisithinte kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 394 7156
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Selela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngolunye njalo usuku lokuvuselela umoya. Umoya kumele uvuselelwe ngoba kunengi oyiqandisayo imphefumulo yethu. Kunengi okusithintayo abanye sihlale singabadanileyo. Kunye siyabe sikubona ngamehlo ethu, okunye sikuzwa emzimbeni yethu ngoba layo ibuthakathaka, okunye sikuzwa ngendlebe, okunye sikubala lapha obhalwe khona. Yikho umoya odangeleyo, umoya phansi ufisa ukubana ngawe uyavuselelwa. Ngobana nxa umoya lenyama kusesendawonye, kumele umoya uphile la ukuze layo inyama ibe ngcono. Nxa umoya ungaphili, usindwa ngokusindayo, impilo kayibi mnandi. Sitheke lapha sihlanu kokugcina sakhuluma sabala encwadini kaMatthew Testament elitsha, sabala isahlukaniso sakho sesithuba endimi yamashumi amathathu nantathu sizagijima ke siyikhangele njalo ukwenzela ubana bayikhuthayo bayizwisise ifundeka kanje Mateyu 6:33 kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuya kwenezelwa nina namhlanje nxa siphuma emndenini singena emphakathini ezigodini ngitsho laselizweni lingaba ngelakithi kumbe lamanye amazwe kuyahlalwa phansi kulungise inhlelo eziningi ezishiyeneyo yebo inhloso lenjongo zalezo nhlelo zingaba yikuthuthukisa impilo zabantu yebo ziyabe zincomeka zibukeka zizinhle kodwa usumangala lezo zinhlelo zingasaphutshi izikhathi eziningi kufane nje le ndlu eyakhiweyo eyahlalihlala iminyaka leminyaka indlumbe leso sakhiwo sibe lunxiwa ukhona kusakhiwa ziningi izinto ezinjalo esizibonayo emphakathini lapha sengitsho la kuhulumende uqobo lwakhe kuyabe kule nkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe ziqumbaqumbe lengqondo uthi nxa lokhu kungenziwa ngempela ngempela ilizwe lingathuthuka kubonakala kwenzakalani kodwa-ke okunye kwenziwa unkulunkulu engekho phakathi kwakho yikuzathi nxa usizwa ubala uze kuthiwa ye uhlelo oluthize lwehlule ngobana imali kade kumele ulwenze intshontshiwe imbangela yokuthi unkulunkulu uyabe ngekho phakathi kwakho labona abenza ihlelo lezo ngabamazi uNkulunkulu benzela nje emnyameni iBhayibheli lithi funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe akulanto engaphumelela sengitsho la kuleli lizwe labaholi belizwe balalele bezwe ubana nxa uNkulunkulu engafunwanga yiwo ukulunga kwakhe lothando lwakhe lokwenza kwakhe kungekho enhlelweni lezo abantu bayahlala bekhalile inyembezi yokukhala kwabantu labana zibe ngumthandazo kuNkulunkulu kujike kubonakale kuvele obala ukuthi lokhu okade kusenziwa kungela nkulunkulu phakathi lithi iBhayibhili konke okusithekileyo kuyakuvela obala ngobana uNkulunkulu ngehlulwa lutho kacatshelwa yilutho kodwa abafuna uNkulunkulu kabala mahloni ngabayangeki ngobana lokhu abakwenzayo uyabe ephakathi kwakho uyababusisa kuphumelele yikho sibona kwesinye isikhathi imindeni eminye iyaphumelela eminye ehluleke amazwe amanye ayaphumelela lanxa kuthiwa ngabayanga aphumelele ngoba abanye abakhokheli bamazwe uNkulunkulu kwamanye-ke amazwe angikwazi ukuthi kwelakithi ngathini nxa bengamazwe uNkulunkulu akula lapha kuyiwa khona abantu bazadinda ndawonye ngobana abantu abakafundi ukudinga uNkulunkulu lokulunga kwakhe kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe lingakalungisi lokhu elifuna ukukulungisa asikhuleke Thixo ingcwele ongedlulwa lutho uqala singakathini siqala umnyaka ngena phakathi wethu sifune wena uqala kuze izinto zethu sengitshole elizweni lakithi zisilungele ngoJesu ngiyakhuleka amen
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Siyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Sibonge untungamili obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo lamuhla Silo Simba Rusiki umdlali wenguqu owake waduma kakhulu ngokuthela ibhola emambuleni edlalela iqembu lenguqu eleBhoso ngeminyaka yama 90s asizweni exoxa lo Ezra Chisasvanda we Studio 7
Nesikhathi esadlala ibhola uRusike yena wazalwa kobulawayo wayelejubane kwamagama edlala phambili kuqembu lakhe leBhoso asizweni elonda imbali yakhe
ngakhulela kobulawayo ladlalela eLondon for ama juniors ngafundela eLoskey primary school engubenja ngasuka lapho ngayigifort high school kobulawayo khonapho ye mina nemuli yami ngidlalele nkosikazi yami nabantu abami abanye baphandle abanye basebenza njani ezijenini
urusike uyaphambili echaza ukuthi waqala njani udlala umdlalo wenguqu
ngaqala udlala ama-juniors ngo-under 14 Highlanders ngaze ngagraduata ku-first team ngasuka mbijana ngayo eBotswana ngayidlalela i-GT Traffic le-Gaborone United sawina ama-championship khonakale ngase ngiphenduka futhi lapha kobulawayo ngajoyina i-Highlanders futhi ngo-1996 safika ku-BP Cup final sadliwa i-Dynamos e-second leg.
Usimba uthi kulabadlali abamjabulisa kwamagama ngesikhathi edlala kumahlolanyama
umuntu azuze imigodlo yakho esedlala soke abantu abanjengomakenyat ubenjamin ekonjera o-abraham bambo kanye labo willard khumalo mercedes banta engase ngistriker layo ngo-96 ngoba i-Highlanders kwatho ngasela abanye base bephumile bahamba the-likes of obgiftile ngowayesegermany so ngasala sengiyi-loan striker sengipartner lo-mercedes banta kaningi ngaba yi-top goal scorer ye-Highlanders ngo-1996 angengocaptain we-Highlanders ngo-96 usiya ngo-97 ngalo ngahlola amagoza ngo-18 silo Mercedes Bank.
Kwamanye amaqembu bakhona phela Simba abakuthwalisa nzima.
Ngudumisani Mpofu weCapes United kanye noKaitano Thembu wayedlale ngitshaya kodwa ngimthiya ngesiqubu vele ngangimkhathaza kakhulu. Umuntu wayengani uyangihlupha kakhulu yiloo ndoda okuthiwa ngu-Andrei Chapo ngoba yayiqinile indoda leyana yayihle ngitshaya. Ngasasemncane
umdlalo wenguqu eZimbabwe kukhanya usezingeni eliphansi kambe kwenziwa yini Rusike
abafana bakathesi ibhola abasalithathi serious thina sasilivukele ezigwagweni sidlala sodwa singadlaleli lutho sidlaleli ukunqoba manje abafana bakathesi abaningi babo sebenemzimba exegayo sebethanda izinto ezimnandi nazo nalezi ezinathwayo ezingalunganga i-likes of obuntshinko kakuba sindawo lokuthatha ama-drugs kakhulu so kumele batshintshe ingqondo nayo abanayo lezisuku ukuthatha izinto lezi ezingenamsebenzi
okwamanje uSimba Rusike kalaqembu waliqeqeshayo lanxa elamaphepha amvumela ukuqeqesha umdlalo wenguqu ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela uMongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans ukhangelelwe ukugcotshwa kusasa ngomvulo ukuthi abe ngumongameli weMelika sizwe umlando wozaba umsekeli kamnumzana Trump umnumzana J.D. Vance kanye lowenkosikazi yakhe u-Usher Vance unkosikazi Usher Vance oligqwetha uyaba ngowokuqala ovela emhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Asia, i-South Asia, ukuba kulesi isimo. Njalo sizwile ukuthi yena ngokwakhe umnumzana J.D. Vance. Oza kuba umsekeli kamnumzana Donald Trump. Kukhangelelwe ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abasakhulayo kumlando weMelika nxa kuqathaniswa labanye bakhe kuminyaka edluleyo. Kwezemidlalo sixoxelo Simba Rusike umdlali wenguqu owake waduma kakhulu edlalela iqembu lenguqu ele Highlanders ngeminyaka yama-90s. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.